Inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele ethule umthetho ophoqa abaqhatshi ukuthi babhadale izisebenzi iholo elisukela kuzingathize iminimum wage ngesiNgisi ngoba abaqhatshi abanengi begqilaza izisebenzi. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Japhet Moyo uthi inkundla ye-Tripartite Negotiating Forum eletha ukukhulumisana phakathi kukahulumende izisebenzi kanye labaqhatshi kumele ivumelane ukuhlela izinga lapho iholo lezisebenzi elimele liqale khona. Amanye amazwe afana leMelika alomthetho onje. Umoyo uthi ungabikhona kwalomthetho eZimbabwe yikho okwenza abaqhatshi bahlawule izisebenzi ingcosana nje.
Yikho besifuna ukuthi iTripartite Negotiating Forum ikhuphule ke ama-incomes kumbe ifake iminimum wage eza kwenza ukuthi ke abazali bekwanise ukuhambisa abantwana esikolo.
Umoyo uthi inkulumo lezi ziqhakathekile ukuze kuqedwe ukukhonona kwezisebenzi ezigoqela ababalisi bona asebelesikhathi bekhala ngeholo eliphansi.
Behluleka ukuthi belungiselele ababo abantwana njengoba iholo labo ke liphansi. Luba ludaba i-TNF elukhangeleleyo njengoba ama-sectorial bargaining council esehlulekile phela ukulungisisa lokho.
Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yabaqhatshi iMkhosi umnumzana Israel Murefu utshele iStudio 7 ukuthi kungafakwa iminimum wage umnotho ovele usadalala uzahle uguqe ngamadolo ngoba kulankampani eza kwenelisa lokhu. Uthe okudingakalayo yikuthi inhlanganiso zezisebenzi ezikungatsha ezitshiyeneyo zixoxisane labaqhatshi bazo kulezo ngatsha kuvunyelwane ngengatsha ngengatsha. Amazwi yakhe agcizelelwe ngusomabhizimusi umnumzana Abednego Bebe.
Kuba nzima ukuthi ukhulume ngeminimum wage endaweni evele ingamanga kuhle. Ngoba sikhuluma kunje nje kula bantu abangabaqhathi abaless than 5% yabantu okufalti ngangabaqhathi elizweni. Kula makhampani alezikwerede ezinkulu kakhulu ezokuthi sebesehluleka lokuzibhadala. So ngalezo ndlela kuba nzima ke ukuthi sikhulume ngeminimum wage. Yiye kungaba isifiso sezisebenzi ngoba izisebenzi phela zivele zilazo ziyafuna nje njengoba wonke umuntu efuna. Kodwa ke kufanele sikunanzelele ngelihlo elibanzi khonoko ukuthi hayi okwakho tesi kamboni ukuthi singakhuluma ngeminimum wage.
Ubebe uthi okudingakalayo yikulondoloza amankampani asavuliwe hatshi ukuwadiliza.
Nxa sifuna ukulondoloza wona la ama-companies alokhu esaphila awe 5% asingakhulumi ngeminimum wage. Kasikhangeleni lawo ayenelisa ukuthi abhadale kumbe ahlawule izisebenzi akhulumisane lezisebenzi kulokhu esithi thina ngama-plant negotiations nxa sesikhuluma ngolimi lwe-industry. Bazikhulumisana leke ukuthi bathole ama-allowances azakwenza ukuthi impilo zabo zibe ngcono.
Ingcweti kwezenotho zona zithini? Nansi enye yazo umnumzana Regishoko.
Ludaba loluhlale lukaba khona luhlala luyinto ehluphayo kundaba ye-economy eZimbabwe. But masikhangele ukuthi i-economy ime kanjani njalo i-structure sama-workers eZimbabwe, uzananzelela ukuthi ama-workers eZimbabwe isikhathi esiningi abhadalelwa ukufika emsebenzini. I-reward or i-salary yabo is not matched to productivity like any other country.
Ushoko uthi kunenge okumele kuguqulwe ukuze kufikwe kuzinga le minimum wage.
Yeah, I do appreciate that we need to have a standard esokuthi abantu babhatala njani. But instead of a minimum wage, asithini sector lange sector kumbe ngamayinyeni ngamayinyeni, kababe lokuthi ngehola ngehola umuntu ubhatala onganani.
umphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ukuthi ufuna inkulumo ze-tripartite negotiating forum ziqale inyanga le ingakapheli.